isendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili namhlanje kuseni ziku 18 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukususwa kwowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakwisijeziso zenotho ezenhlanganiso yomanyano we-EU kuthiye inkokheli yebandla lezanu PF isithi ilethemba lokuthi zizayikethiswa lezo zijeziso.
Azasuselwane kathi ayevele efakele ukuthi ancedise abantu laba ukuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations, lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, lemithetho yenu elizweni lenu.
Umomo ePinga ubikwa usungcono ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki phose amabili edluleyo okuthiye izakhamizi eziningi zingelazindlu lezifuyo.
Sile meeting lo deputy minister we-social welfare sikhangele ukuthi kungathiwani singathini, sebeqhabisile ukuthi be-relocate abantu to-a-new site ngoba indawo lapho okwayenzakala khona ama-floods areas.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukususwa kwowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakwizijeziso zenotho ezenhlanganiso yomanyano we-European Union kuthiye inkokheli yaleli bandla yezanu PF isithi ilethemba lokuthi zizayekethiswa. Kodwa inkampani kahulumende ekhokhelwa libutho eZimbabwe Defence Industries leziphathamandla ezine batshiywe kuluhlu lolu, babekwa eceleni okuthiwa yi-suspension ngesilungu. Umphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sifosiso Moyo wethule umbiko isithi okwenziwe yi-EU kukhomba ukuthi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ezokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe ziyaphumelela. Kodwa owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha kuhulumende womanyano uMnumzana Moses Mzilandlovu uthi akulalutho olukhomba ukuthi amazwe awentshonalanga ingayikathisa izijeziso zenotho.
Belokuthiwa ama-sanctions kuyini vele? Ngama-sanctions awumnotho welizwe kumbe ngabantu abavele bekhangelele ukuthi bayisigelekeqe kwezombangazwe eZimbabwe. Mina ngilandela indlela esibili engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions la kuthiwo ukuzama ukuvalela abantu abaphambili embusweni lo esiwukhangeleyo, kumbe ngu-Robert Mugabe kumbe u-Emmerson Mnangagwa. Yibo abantu abalelwa ukuthi benze i-business, abelele ukuhamba endaweni ezithize emazweni angaphansi kwe-European Union. Yikho kuqakathekile ukuthi kuzise kwalokhu singakakhulumi indaba ama-sanctions, ingazathi i-generali ama-sanctions la afana la afakelwe u-Ian Smith by the Commonwealth le-United Nations khonapho ngama-17. Ayisiwo ma-sanctions. Ama-sanctions awokudiliza umnotho izanu esivika ngayo ukuthi bayehlulenga ngoba ngenxa yama-sanctions okungamanga.
Kodwa khona ukuthi asuswe ama-sanctions lawa, sibone ukubana ibandla lezanu PF licatshwa ngomunwe na, ubona ungani kuyinto enhle yini?
Azasuselwane kathi ayevele efakele ukuthi ancedise abantu laba ukuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations, lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, lemithetho yenu elizweni lenu. Yikho nxa sikhangelela ukuthi kabancediseki ngoba abakubonileyo ngo-Robert Mugabe ukuthi khonoko kucina kuvele kudiliza umnotho welizwe ngoba abantu laba kabasoze bayekele khonoko abakwenza ngenxa yokuthi kuthiwa bayalelwa ukwenza ibhizinisi ethize kumbuya endaweni ezithize ngoba kuthiwa baku-sanctions list, ngoba i-sanctions list yinto eqakathekileyo. Kodwa sibona ukuthi bayizikokodo bayidanqondo laba bantu, kabanandaba lakho ukuthi kumbe ama-sanctions abanqabela bona ukuhamba kwabo kumbe ukwenza kwabo izinto ngoba solongo bona bekhona embusweni. Yikho kukhanya dakazanga bela maziyo kakhulu ama-sanctions ala ukuthi alume abazisa ubuhlungu labo bantu ngoba ungakhangela kathi esikule nto efana lelokhu esingathi thina ngama-government government scholarships i-government government scholarships iyavumela abantu ababo ukuthi behambe bayefunda kulawo mazwe ngoba lawo mazwe athi khona awungeke ujezise umntwana ngezono zikayise izono zikayise so loko lokhu senzakala kabezwa buhlungu bama-sanctions ukuthi babe ku-sanctions list akubazisa ubuhlungu yikho bakushaya indiva nje ukuthi ayinto encane leyo thina siyaqhubeka phambili ngezenzo zethu zenezezinye
kodwa wena nxa ukhangele ubona ungani ama-sanctions lawa awala ngitsho lokuncane akuphambanisayo ngoba siyasizwa abanye besithi ubefuna ukuthi afake imali ebhenki kumbe kwelinye ilizwe kuthiwe khona hayi ngoba iZimbabwe kuma-sanctions
kungabe kuphambanisa abantu abale mali kathi ngobani khona lapha ekhaya abantu abale mali ukuthi zibe le mali kumele ukuthi ube ngumuntu wezani and enalinto ukuthi umnotho welizwe ukuthi nje umuntu abe le mali sokumele ukuthi abe ngumuntu wezani ubese kusiya ukuthi nje abantu abadiyela imali yabo ngendlela eziqondileyo kwamanye amazwe even khona lapha elokuvela ekhaya baye banjwa ngumthetho onjalo sibona ngazathi kungaba ye ngendlela engazathi abantu abavele abangaqondananga ukuthi bajeziswe ngama-sanctions ona lawo base phongu uthwa zonelwa mvunye kanti ke kodwa inhlonso kayisiyo yona leyo inhlonso so kunzima ukuthi njalo ukuthi ngaleso sizathu ke ama-sanctions la kawazisi buhlungu abavele bejongwe yiwo ama-sanctions ona la sezisa ubuhlungu labanye abavele bengalani la
lo mnumzana Moses Mzila Ndlovu owake waba ngumphathi ntambo wezokukhomisana umlotha kuhulumende womanyano ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni esePlumtree. Umomo ebhinga ubikwa usungcono ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki phose amabili edluleyo okuthiye izakhamizi eziningi zingelazindlu lezifuyo. Umomo ubikwa busiba mubi ngoba izulu belilokhu lisina ngesikhathi abantu bengalandawo zokuhlala kumbe ukudla. Kodwa umfundisi Maxwell Munenge wenhlanganiso ye-Christian Alliance njalo eyingcwethi ecebisa ngengozi zemvelo i-disaster management utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende uyaphathisa kakhulu abantu abawele ingozi yezulu leli.
Okwakathesi kukhanya hayi izulu selinile kodwa liyathembisa ukuthi lingabuya anytime. Besiba ama-meetings, a series of meetings, sisiyabona ukuthi endaweni lapho owayenzakala khona umonakalo ama-floods kunjani. Namhla besile meeting lo deputy minister we social welfare, sikhangele ukuthi kungathiwani singathini ngoba indawo yangkhona kathesi sebeqhazisile ukuthi be-relocate abantu to a new site, a better site. Ngoba indawo lapho okwayenzakala khona ama-floods ngama-low line areas. So kathesi bayazama ukuthi sebedingile already indawo ukuthi abantu besuswe behanjiswe kwenye indawo. So sokudingakala ukuthi kube lama-toilets, kube lamanzi, kube lama-tents, okwakathesi kube ne-fence.
Yes, ke sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima kaphathisi. Kuhamba njani? Lingathi uyaphathisa yini?
Uhulumende nguye ophathise kakhulu. Abantu babe khuluma nje on the ground bethanda befuna ukusola uhulumende ngoba okwakuqala uminister i-second there ngkhona baba lo minister of state for much north provincial affairs u-Richard Moyo wabuya lokudla ama-provisions basiza abantu kakhulu then namhla kulo minister bekule besile meeting ekuseni uminister u-deputy minister we-social welfare laye ubuye lama-provisions awokudla plus impahla sokugqoka abantu babe besola nje uhulumende thina singabafundi sikumele sikhulume iqiniso.
Manje ngokubona kwakho abadilizelwe izindlu bazazithola yini bazathi kusiyaphela inyanga yonaleyi babe sebelazo na?
lapho akwazi ukuya ngokuthi abantu kulonqedo olunjani. But nge-meeting ekade silayo ekuseni bekuthembisa ukuthi hayi abantu bazasusa njalo kube le-shelter. But ukuthi i-shelter yankhona izaba i-shelter enjani. But okwakathesi veke sithi kube lama-tent ukwenzela ukuthi kusadingwa ama-resources at least abantu behlale ematendini.
Isikhuluma nje bahlala ngaphi?
Kathesi abantu bebe antiba abanye balama isihlobo ama neighbors awukadi lama tent okwakathesi abantu bebe hlala nje bedinge umngane kumbe edinge isihlobo lapha bathi ngizwe nje kukhulunywa kumeeting ukuthi kuyazanywa kakhulu ukuthi kube lama tent.
Lo ke ngumnumzana ngumfundisi Maxwell Monenge oyinhlanganiso ye Christian Alliance njalo eyingcwethi ecebisa ngengozi yemvelo ungumfundisi i-disaster management. Ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni esebhinga. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronic lithi kulezelamani ezimbili umnumzana Fred Dube owe-Doro Village eGweru lomnumzana Tinkwel Moyo oyesilobela abagamula ngehloka umoyi umnumzana Simenkosini Sibanda owayengumtshayeli we-taxi ngomnyaka odluleyo wamthathela imota yakhe ye-Honda Fit bona ke bagwetshelwe ukulengiswa. Ababili laba babikwa babulala njalo usomabhizimusi enyathi. Umnumzana Andile Ncube bamthathela impahla zakhe bazithwala ngemota abayintshontshela umtshayeli we-taxi. Esethula isigwebo, umahluli uJustice Nokuthula Moyo uthi kusobala ukuthi konke abakwenzayo kwadalwa yibuhwaba. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokuthi abaswelayo bethole impupho ngentengo ephansi ngeviki ezayo njalo uzaqala ngokubona ukuthi uluhlu lwamabizo abantu abahlala emadolobheni lulungisiwe njengalabo abathola ukudla emaphandleni. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda uhlupho lokuthengiswa kwempupho yemkambo omnyama okwenzakala manje isisilela ezitolo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sando Paola kancane ngalo mdala lo etesitutshwangirayo wayengumthengisi. Ngatutshwangirayo kunguye waletha inguquko i-ZANU-PF siphelelwe ngumphako. Besifaka imali after 6 months si-expire. But utshwangirayo wachiya efake iyusa lerandi lepula umkhono mokhona ukuvuka. Utshwangirayo kazange abe ngumthengisi, utshwangirayo wayefuna ilizwe liye phambili. Wawini utshwangirayo ngo-2008 kodwa bazange bamvumele ukuthi ethathe umbuso ngalo bandla kathi esithi ilizwe lalikhatyana.
Aw njani athina siyaphila ngapha eGwanda. Hayi siyakulala indlala madoda, impupho ayisabambeke esibilini, impupho siduro kodwa ngabe nje okusenzakala impupho siyithole ngentengo yokuthi njengathi sizisiphansi sizidolelayo kwanisa ukuyithenga ngoba hhayi iyathenga for ukukhwelwa kwamafizi ngapha impuphu esisele for ukuthi sihambe ngathi nokuthi sikhale.
Mina ngingunyoni osentabazinduna. Ngiyajabula kakhulu ukungena kulolu hlelo noma nje kukhona izinkinga esibhekane nazo ekhaya kithi eZimbabwe la esidabuka khona ngokuhlala ngela eSouth Africa. Ngithi bafowethu uNkulunkulu uyokufanele angenele manje ngoba thina angeke ayikho into esingayenza. Ilizwe leli angeke lisalunga laseZimbabwe, ithemba lona lilahlo kodwa uNkulunkulu ongalilungisa. Omunye umuntu nje angeke alilungise bafowethu. ngoba labantu abasebengenile bangene bangenile angeke baphume kuze kuze kube nini nanini sihlupheka kodwa kanje bafowethu angazi yazi ngendlela inhliziyo emihlungu ngakhona ibhlungu indlela abazali bayalamba ekhaya bahlupheka imfuyo ayikho iphelile ukudla kakukho kuyadura imali zakhona ngapha nangapha bayashintsha imali bayadla bona bebodwa nalabo abanye abadla nabo etafuleni mhlawumbe uma kungakhonakala ukuthi kungenelele mhlawumbe ezi amanye amazwe mhlawumbe ngayo kube ngcono kakhulu amazwe ase-Europe ngoba lawa la e-Africa badlelana nabo laba bantu abala e-Africa yikho into abangayilungisa abaholi bala e-Africa ngoba badlelana naye umnango wakho badla pleti linye naye bangakhuluma bakhulume phambi kwabantu kodwa emakhoneni bayakhuluma bodwa bayasho ukuthi hhayi iyekeyani nina siyibambe njalo le ndawo thina esiphansi thina esiyithi kufanele sivote abasiboni noma ngabe sivota singavotela eqembe linye kodwa laba ababalayo ukhetho yilibona labo abaphethe manje bayakwazi ukufota amavoti umthwakazi akanaseyi kuleli yalizwe ngoba izwe leli selingelabo ngiyabonga bafowethu asimeni njalo nje silokhe sibekezela mhla uNkulunkulu uzongenelela yena kodwa thina ukuthi angaphuma lo muntu ashiye athi hhayi senginihlukumezile kwenele angeke usazosihlukumeza kusazondlula azobuhlungu usazokuzwa ubuhlungu obudlula lowo bafowethu kunzima asiphakameni thina maNdebele sibone ukuthi uNkulunkulu angasilekelela ngakuphi ngoba kunzima bafowethu ngiyabonga kakhulu unyoni lo wasentaba zinduna esigodini sasembekisini ngiyabonga ngiyanibingelela ngiyanibulisa nonke abasentaba zinduna ngithi uNkulunkulu anigcine nonke eZimbabwe yonke jikelele ngiyabonga
sanibonani basakazi beStudio 7 kanye nabalaleli beStudio 7 uSifi kaMkhonto lo okhulumayo ngikhuluma ngiseJohannesburg ngiphuma eCholojo ukuhlangana kukaMnangagwa nabantu basemathepheleland kuyize neze ngempela kudlalwa ngathi lapha yingoba vele naku-grand plan bayakucacisa ukuthi abantu besiNdebeleni they are not politically intelligent yinkolelo abanayo indaba yegugrawunde alikho iqiniso ngoba noma ekhuluma nabo uyamuzwa akanazwe impendulo ezicacileyo ezikliye ukuthi uhlose ini lapho uzama ukuveza igama lakhe emazweni lilihle ngoba lento iyamphazamisa mayeyocela usizo bambuza ngegugrawundi akana answer wayala nasedavos ukuxolisa ma efuna sim-understand ukuthi uzimisele akaveze ichihambakwe reports akaveze idumbuchena reports kuthi ma kudiscaswa ngegugrawundi kuphethwe lawo ma-documents nathi sibona ukuthi lokhu akukhuluma manje kuyahambisana yini lophenyo olwatholakala kulawo ma-reports aphandle kwalokho iyize neze kuzokhohliswa thina kanye nokuvala amazwe amehlo ngingadle isikhathi ngiyabonga
sanibonani basakazi be-studio 7 nithona njani ngoba asazi ukuthi ngaphoro kutambama noma kunjani ye mina ngubhanda moyo komnyama kogwamagwama village kondolwane kulilima west ya yiyo indaba sizakhuluma ke bakhulumi abakhulumayo kodwa yindaba vele ezimbabwe efanele ilungiswe egugurawundi ye hayi khulume sizwe imibono yabanye ukuthi ikhuluma njani bathina abanye bakubona njani ngiyabonga studio 7
okhulumayo owandlovu uphindlo bendawo yaseplumtree bentando ukukhulumela kakhulu endabeni lolotawo legugrawundi ukuthi hayi ezinye izinto abantu bazithatha lula kathi indaba yabe-serious angaka ukuthi mnangagalayo indlela oza ngayo uzokudeleli ukuthi gakula nto ozayenziwa phezu kweminyaka emingakangolo ezokuya namhlanje abantu labo beceda abemamukele kanjalo bemhlekela lokhu akusebenzi kungasebenzela abantu abafana labogawula abajale ukudla imvuthu zabo abajale ukuthi uma bedlilini ehambise adobe imvuthu ekubakhulumela nokuthi kide hayi kide akusebenzi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithathe leli thuba njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho esi-live streamer khona lolu hlelo. Liqhubekeke lisilandela lisithumela imbono yenu. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wokugcina ngesikhathi sombuso wengcindezelo oye-apartheid eSouth Africa, umnumzana F.W. de Klerk, usexabane lebandla elibusayo kulelo lizwe le-African National Congress kanye labanye abaningi ngemva kokuthi athi umbuso lowo wawungasocala lokwephula ilungelo loluntu, i-crime against humanity ngesilungu. Ekhuluma lentathelizindaba umnumzana de Klerk wathi ukubulala abantu ngabomo okuthiwa i-genocide yikho okulicala. Uhlelo lukahulumende weKenya olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 olokudinga lokubopha amalicatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo aweqembu le-Al-Shabaab egangeni le-Bonny Forest elingcelelane le-Somalia lulokhu lusehlula. Izakhamizi zithi ziyesaba ukuya egangeni njalo ukuhlasela kukahulumende weKenya emanyenelo eMelika ngenyanga edluleyo bedinga lawo malwecatsha kwenza bezibone ukuthi ngempela abasenkingeni. Iziphathamandla zempilakahle kweleChina zithi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus selifike ku-71,000. Kuthi asebebulewe imikhuhlane lawa bonake bayi 1800 ngombiko abawethule ngolwesibili. Namhlanje kweziphathelanelo kwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Yena-ke siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba kamongameli Trump okuthi anqobe kulolu khetho anjani.
Lokho ngikhona kuzabonakala, kodwa-ke yena ngokulo uthatha kwakhe ubona ngathi unqobile. Yikho-ke kodwa-ke kusiya phambili khona ngale ngoba nxa sokuvotwa laphana kwabe sokuvotelwa upresident kuvotelwa i-senate, I think, nyabona eduzane. Then ama-senators yiwa akhanya ngathi azaba ne-problem laba abangazange bamethe sicala. Ibe mbona ngathi indawo zabo zizababuza ukuthi kathi kwahamba njani. Yena ngokwakhe uthatha njengokunqoba njalo kuthatha ngoba indoda ethi ngadobha impembe ibalekelayo. So ivaleka lempembe kathesi.
Kodwa sesikhangela inhlelo zakhe lezathi uzaziqinisa kwezempila kahle la kwezemfundo kuma student loans. Ubona ingani abantu bengazithanda yini lezi kumbe izinothi zingazemuke?
Hayi yena kuzozonezo vele kakho ngoba ngakum-affect njenge-billionaire. Izinto lezi zihlupha abantu abangelamali, abalemali kazibakhathazi. So yena kakusoze kube into engamqinisela ukuthi a-electwe. Yena mbona ngathi okuzamenza ahlale khona i-economy, i-business, ukuthi abambe khonapho, aqinise khonapho njengoba nje i-stock market singathi siyaphezulu njengalokho. Kodwa lokho kwezemfundo kwezempilo uvele kakwazi akumthinti ngoba inti ngabantu bezimali zabo ukuthi nxa begula balendawo zabo lapho bayakhona. Lokho kufuna ama-Democrats abantu abangaphansi abangelazimali abasebantwini ngoba nxa uvele ulezimali zakho ule klasi lapho ohlala khona phezulu le awubuyi ngapha ngaphansi.
Bona ama-Democrats singathi kodwa inhlelo zabo zikhanya zisemukelwa ngabantu yini okwedlula ezikamnumzana Trump?
Kakukabonakali. Mina ngokubona kwami kakukabonakali. Mbona ngathi basaxotshana lokuthi ngubani oza kuba ngubani. ungadlula khonoko nxa bonke lalaba abaophozayo lalaba abayahlukeneyo kale sebehlanganisa amakhanda sebefuqa oyedwa. Enxanye kungaba lo mdlandla wokuthi kukhanye ukuthi bavela ngaphi baya ngaphi. Okwakhathesi behlukene ngenxa yokuthi basadinga onguye ongabakhokhela.
Lo mnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sixoxela ekhona le eTexas.
Yebo 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 mthwakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki yonke oluqala ngo8 luphela ngo9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwabatsha olwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa mhla ka21 Nhlolanja minyaka yonke. Sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha eZimbabwe, isikhona na inguquko phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa? Ontanga sebethola na amathuba okuzithuthukisa? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 PM.
Yabo ke yesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Vusa Mkhaya lo esithi abalalanga inaphela ukuqambule insingizi. Singakehlukani ngesizwe ezinye zendaba ebezikhokhela ukususwa kwaye ngumengameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakuzijeziso zenotho ezenhlanganiso yamanyano we-EU kuthiye inkokheli yeZANU-PF isithi ilethemba lokuthi ziyayekethiswa. Sixoxe lo mfundisi Maxwell Monenge ebinga esi chasisela ngomomo okhona ngale ngemva kokuhlangana lesiphatha amandla zikahulumende kanye nenhlanganiso ezimeleyo labantu makhaza kulandela izulu kulelo lesikhukhula kuleyo ndawo njalo abantu sebethola usizo. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.